Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolesibili mhlaka 15 Ncwabakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
She can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe kodwa nxa engene kuleli esebenzisa i-passport yeziphathamandla zikahulumende iyamvikela ekuthini abotshwe.
Unkosikazi Grace Mgabe obemele aye emthethwandaba weSouth Africa phezu kwecala lokutshaya osakhulayo Gasayanga.
Father Pascal Sledden, in recognition of his sterling contribution to the liberation.
Father Pascal Sledden, unikezwa lesi sicoco nje ubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa impi.
UZulu eHarare umanyene labanye ilizwe lonke kunanza usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. Uhulumende wethula umbiko oveza ukuthi ulesikweleti sezigidi ezingamakhulu amane zamadola i-$400 million kubomanisipala beZimbabwe yonke ejikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Unkosikazi Grace Mgabe, umkamongameli weZimbabwe obemele aye emthethwandaba lamhlanje phezu kwecala aletheswayo lokutshaya omnye osakhulayo owesifazana ngemva kokumthola elabantwabakhe lapha abahlala khona ehoteleni eSandton eJohannesburg Gasayanga. UBenedict Nhlapo uthi ukuthukuthela okwenziwe ngabantu beSouth Africa ukutholakala kokuthi imbiko kahulumende ebithe usezinikele emapholiseni njalo uzamiswa phambi komthethwandaba ibingeyamanga.
Umphathi ntambo ogada lwezamapholisa weSouth Africa uMnumzana Fikile Mbalula utshele bezindaba ukuthi unkosikazi Grace Mugabe usevumile ukuthi uzazinikela emapholiseni abesevela emthethwandaba ngecala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels.
Not under arrest because she cooperates and handed herself over to the police.
Yasabotshwanga ngoba uhle wazinikela emapholiseni. Lokho yikho okwenze ukuthi kungasadingeki ukuthi amapholisa ayembopha.
Ngemva kokuvela kwembiko ephikisanayo ukuthi unkosikazi Mgabe uzamiswa kuphi umthethwandaba, kuye kwavela omunye umbiko othi usehlulekile ukuziletha emapholiseni kodwa wakhetha ukuthi amagqwetha akhe akhulumisane lamapholisa. Lokhu kulethe ukuthukuthela kakhulu ikakhulu ngemva kokuthi imbiko yokuthi usezinikele emapholiseni yethulwe umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa. Kodwa ngaphambilini uMnumzana Mbalula ubekubeke kwacaca ukuthi kungaba lohlupho ukubopha unkosikazi Mgabe.
She can be arrested, but if she came here with diplomatic passport.
Kuyeneliseka ukuthi abotshwe kodwa nxa engene kuleli esebenzisa i-passport yeziphathamandla zikahulumende iyamvikela ekuthini abotshwe. Kodwa ke lokhu akusho ukuthi angeke abotshwe, kuyeneliseka ukuthi abotshwe.
Kodwa ke izingcitshi zomthetho zithe akulanto evimbela kubotshwa kwankosikazi Mgabe njengoba engezanga ngomsebenzi kwele South Africa. Ekhuluma nabezindaba unkosazana Gabriela Angels uthe unkosikazi Mgabe umbhaxabule kabuhlungu ngesikhathi ethola yena labangane bakhe belabantwana bakhe abangabafana abahlala eJohannesburg ngesonto ntambama.
Ngitshaywe ngunkosikazi Grace Mugabe, mina labangani bami ehoteleni kanti abalindi bakhe bebemile bebukele. Bengingazi ukuthi lumama ongitshayayo ngubani. Bengingazi ukuthi uBella Mine yindodana kamongameli Mugabe. Ngize ngabakwazi lokhu sengitshelwa ngonogada sengiphumile ehoteleni.
Owesifazana lo uthi unkosikazi Mugabe ubemtshaya ngentambo yamagetsi, wasebenzisa ikhanda lalintambo elensimbi, wamtshaya wamdabula esiphaqeni, waba lamanye amanxeba esiphundu. uthi konke lokho kusenzakala abantwana bakankosikazi Mgabe bathe bebona unina engena baphuma babaleka kanti abalindi bakankosikazi Mgabe abalitshumi bebemi bebukele. Unkosazana Angels uthi akakwazi ukuthi ubejayelwani.
There's a few tweets going around saying that I am dating one of the Mugabe brothers. I am not.
Kunamahungahunga athi ngikhombe omunye wamadodana kamongameli Mugabe. Lokhu ngamanga. Okwesibili ukuthi angisuye uMahoja. Bengikule ihotela ngemva kokunxuswa umngane wami ukuthi sizokwejisa. Ngase ngisiza labangane bami ababili. Lokhu kungakwenzakali. Amadodana kaMgabe abevele engekho kule indlu yehotela ebesikiyo labangani bami.
Lesi senzo sikankosikazi Mgabe sesolo kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Unkosazana Sikhanyisiwe Khumalo uthi kufanele abhekane lo mthetho.
Into eyenziwe ngumama wethu uGrace Mgabe ayilunganga neze. Kumele vele ukuthi abhekane lengalo yomthetho. Usifundisane thina, ufundisane abantwana. Usehlisile isithunzi seZimbabwe kakhulu.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Lindwe Sithole uthi lesi senzo asikhangelelwanga kumama wesizwe.
Umama uGrace Mgabe uphambanise kakhulu. Bekufanele yena akhulume kahle labantwana laba, ababonise kahle njengomzali. Ikakhulu futhi akuyona ingane yakhe, futhi akuyona ingane yasezweni lakhe.
Usenjalo kubika amadodana omabili kamongameli Mgabe esephinda xotshwa enteleni emva kwesenzo sikankosikazi Mgabe. Kukanti amapholisa abelokhu endimimbili ngokuthi unkosikazi Mgabe uzabotshwa na nokuthi uzamiswa yini emthethwandaba ngecala leli. Lobanje bengakabi lo mbiko owethulwe ehofisi kamongameli Mgabe ngalolu daba. Umbiko owethulwe ekhelini yeTwitter yeZANU-PF uthi unkosikazi Mgabe ushaselwe unkosazana Angels kodwa bengethuki ngoba uphephile. Mele Studio 7 Johannesburg e South Africa, ngingo Benedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict. Kunjalo nje amabandla aphikisayo abalisa ele MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lelikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai ethule imbiko lamhla esola kakhulu unkosikazi Mugabe esithi wenze ihlazo elikhulu. Amabandla la athi njengaye wonke umsolwa kumele unkosikazi Mugabe abotshwe. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councilor we MDCT kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube.
Ukuqala ngithanda ukuthi khona abantu bezelele kwaZimhlophe ukuthi iminyaka empilo edlulileyo uGrace ubeziza amadoda amadala angominisa lapho eZimbabwe ngamabizo ebakhombele ngamine ivictim yokugcina kumnankagwa noTaramba. So uGrace kuyakhanya ukuthi ngasomama mpela. Khangela manje usukelana nomntwana abantu khona le eSouth Africa embhaqavule. Unika sizithabani emazweni angaphandle nabantu beZimbabwe. Njalo akusimangalisi ukuthi kabuthanga ngokuvele eyisila mkhuba engumuntu nje ophonga ukusebenzisa imali ukuthelela zonke indawo. Mhlawumbe ngabe khona omunye osebanzisi ukuzama ukuavoid ukuthi avote phela ngoba vele njengumuntu yena onganaki imithetho.
Njengabasakhulayo, siphatho bani elisikhangeleleyo emuntwini osesimeni sikamongameli ofana lo nkosikazi Mgabe?
Uyazi kuyasihlukuluza kakhulu ngoba size sikhumbula mpela umama uSali, size sikhumbule lo mama uJohana Mafuyane abasiyayo. Ngoba babezele besinakekela, bebonakala besenza inhlelo zokukhuthaza ulutho ukubana likhulu. Kambe khangela lintombazana otshayiweyo, intombazana ophila ngokuzivukisa abathi kumodelo. Nxa usumkhuthaza yona sesi leyo aphila ngayo ukuze azisilise. Wena ungumama yena lapha akhangelele khona umntwana ukubana awondliwe khona yephephela. Ngoba thina sikukhangeleyo ukuthi yebo ye, ubaba ngaba lodlame, ubaba ebe umuntu ololaka. Kodwa nxa sisesikhala sisuka kubaba kumele siye kumama. Manje ke nangu umama wesizwe nxa ezayachaya abantwana bakomaselwane uthina kithi lapha eZimbabwe siyasibhekisa Mhlophe ukuthi sikhala kangaka sithi umgabo uchaya abantu kade vele uthunywa ngumama. So thina sidanile ngoba hey uyasibhekisa mpela umbala wakhe umama lo.
Ngezinye indlela uthi zimbila zantabanye ubaba lo mama kudaba lodlakela kumbe ubaba ungcono?
Ngathi zimbila zantabanye ubaba lo mama kodwa ubaba abuya bengconywana ngoba ubaba ngachaya phandle kwelizwe uchaya bakhe noma kungakude nje ukuchaya bakhe sila kulunganga kodwa umama usehambe uthuma athi kuyachaya umakhelwane.
Alo ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukhansila webandla le MDCT kobulawayo ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo. Uzulu weZimbabwe lamhlanje unanze usuku lokuqakathekisa imisebenzi yabezomvikela olwe Defense Forces Day. EHarare lapho obekulombuthano omkhulu uMongameli Robert Mugabe unikeze isicoco senhlonipho eseRoyal Order of Monumentapa Award kumuyi uFather Pascal Slevin oweOrder of the Franciscan Mission embonga imisebenzi yokuphathisa empini yenkululeko. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Shall we all rise? Nokumbira tsakati simuke. Burune murito!
UZulu uba ngumsindo wokujabulela ukufika kwaMongameli Robert Mugabe enkundleni yeNational Sports Stadium lapho aqale khona ngokuhlola abakubutho befolile kiyo ehamba ngemota yebutho. Kulezi nsuku usengena enkundleni ngemota yakhe yeZimu-1 aze afike kuleyo angena kiyo ukubhoda ehlola abakubutho laba, hathi lokho ayekwenza eminyakeni yangemuva esazizwa lapho ayengena ezihambela esukela esangweni elikhulu aze ayefika lapho kumele ame khona. UMongameli Mugabe uchaza umuyi uFather Slevin njengomuntu owayezinikele ukusebenzisana labensundu ngaleso sikhathi ababencindezelwa ngumbuso wabelungu kwabangela ukuxotshwa kwakhe elizweni ebuyiselwa kibo e-Ireland.
Father Pascal Slevin, in recognition of his sterling contribution to the liberation.
UFather Pascal Slevin unikezwa lesi sicoco nje kubonwa imisebenzi yakhe emikhulu ebalisa ukusiza uZulu ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko kanye lehlandla alidlalayo kwezentuthuko yelizwe leZimbabwe.
Kodwa abakhulumisane lalo msakazo okubalisa umnumzana Jeffrey Moyo bachaze inyathelo likaMugabe ukunikeza lesi sicoco emuntwini wezokholo njengendlela yokuzilungiselela uhambo lwakhe lapho esengatha uhambi lumhlaba.
Kumele libone ukuthi uMugabe vele segugile, usekhulile, njalo njengomuntu vele ukhonza ku-Roman Catholic Church ufuna ukulungisela ubudlelwano bakhe nibandla le church yakhe ye-Roman Catholic, ngoba abantu abagugileyo okusalayo yikufa. So kumele ube labantu abazamngcwaba phela manxa esefile. So uMugabe vele yenza ngenye indlela futhi yenza ifavor ku-church yakhe.
UMoyo uthi kungelani le misebenzi kamuyi okwenziwe ngumongameli kodwa kuphathelane laye kanye lemuli yakhe.
Ukuthi uMugabe uyenzele yena kuphela, singakhuluma amanga lapha. UMugabe uyazenzela yena ukulungisa ubudlelwano bakhe lenkonzo yakhe. Kumele libe kwazi ukuthi iRoman Catholic yakhe yayenza ama findings ayo ngokubulawa kwabantu emadebheleleni ama 20,000 ababulawa ngikukura hundi phansi kwekhulumendi ika Robert Mugabe. Njalo Mugabe sibona ukuthi yena segugile, ukufa kungabuya any skati any time, inkonzo yakhe kumele imungcwabe. So uyadinga ubudlelano lenkonzo yakhe.
Kube lezehlakalo ezimbalwa okubalisa esokwehluleka komunye wabekade bendizele enkundleni le, wehluleka ukwehla kuhle wayawela endaweni ezakhiwe ngesamende okuhlala abantu kusobala ukuba ulimele njengoba ekhitshwe enkundleni ngesiphangiphangi ethwelwe imota ethwala abagulayo i-ambulance. Ngaphambilini kuke kwawa njalo elinye lamasosha e-Air Force elikade lifolile enkundleni ngesikhathi uMongameli Mugabe esethula umbiko wakhe. UZulu kakhulukazi abesifazane babelokujabula okukhulu lapho omunye wabandize kule nkundla owesifazane uFlight Sergeant Tracy Munodawafa enze izimanga wehla kungela dubo. Ngimele Studio 7 ngithi Harare, ngingumavis Gama.
Kuhle uhlelo lamuhla olwe Life Talk, uhlelo lwabatsha lwe The Connection, sixoxa ngezenzo zikankosikazi Grace Mugabe, obikwa ebhaxabule intombazana esakhulayo eSouth Africa ngemva kokuyithola ehoteleni ilendodana zakhe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi kisikhangele esivela kwamanye amazwe. Udubo lokusilela kokudla emhlubulweni wamazwe agoqela ele Somalia, Ethiopia lubikwa solusiba lukhulu ngamandla lusenza abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa, i-700,000 babe sengozini yokubulawa yindlala. Abantu abangamakhulu amathathu i-300 babikwa sebefile engozini yokukhululwa lokugqitshelwa ludaka esikolweni se-Sierra Leone i-Free Town ngemva kokuna kwezulu eliningi kakhulu ngempelasonto. Uhulumende usethule imbiko etshengisa ukuthi ulesikhwelede esifika amadola ngamakhulu amane i-$400 million kubomanisipala bonke elizweni jikelele. Ilizwe lilabomanisipala abafika phose ikhulu i-92. Lokhu kubikwa kubangela ukuthi omanisipala behluleke ukuqhuba imisebenzi yabo ngemfanelo. UZulu yena othwele nzima ngokuselakala kwemali lemisebenzi, laye ulezikwelete zikamanisipala eziningi kakhulu okwenza imisebenzi kamanisipala efana lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo, imigwaqo engela magodi kunye lokulahlwa kwezibi kube nzima. Sixoxele ukansela wedolobho leHarare uMnumzana Peter Moyo othi uhulumende nguye owenza kungabi lula ukuthi umanisipala aqhube inhlelo zakhe.
Njengoba nikwazi ukuthi khona savela sakukhuluma laphana besimali zabesperiod ezazilabantu ukuthi khona ikansili lanabantu abalamali kwavela kwaqalisela khona phayana amakansili zasala yela mali ivinisele uthi ezokunjalo-ke yona ikansili yayilisikweredi labantu abantu labayana abazange bathiwa khona lisela ikansili layisela sikweredi seli yasala ikuredi. So kaphesi abantu sebekele ukubhada nalayo uhulumende nguye onezikwelede ezinkulu ukudlula abanye bonke. Bangabona ukuthi khona bona yibo balezikwelede ababhadali sebesithi kuthiwa khona hhayi sesesula isikwelede ngoba bebefuthi khona kwasefe bona. So into abayiyenzayo lapha kumgqeke abasezimbabwe kufuze bakubone khonoko ukuthi khona sigcina la mathothi lapha abantu abakungafuni ukuthatha i-responsibility ukuthi khona bona yibo ababulala ama-local authority kuvele akula muntu abangamblema amapotholo agcwele konke asomlando kabani umlando wenkulunkulu kakhulumeni.
Izakhamizi lazo ziyehluleka ukubhadala, lokhu kungalakho kusengezelela na udubo lokusilela kwemali zenhlelo zama-municipality?
Abantu nje abantu makhaza bayafuna ukuthi bona babhadale kodwa-ke bayabhadala imali yakhona bayayithatha ngaphi. Ama-industry abantu akabasebenzi nawuzihlalele abantu ezindlini oyabe elayo imali yona leyo esebenzile ukuthi khona usebenzi ayikho uyayithatha ngaphi? Akunabantu bayayithatha khona. Abantu ngaze bafuna ukubhadala kufika ngomsebenzi ngoba abalayo imali yakhona. Ama-pensioners wethu abanda umuntu uma ephiwa $25 sokorisperedeziye ye-monthly post yakhona iyi-$34 akusebenzi hlutho. Uhulumende uvele sezehlulekile okuningi ngakhuluma sithini kodwa kusemgceke ukuthi khona uhulumende sehlulekile kuphela nje. Abantu ngaze bafuna ukubhadala imali yakhona kayikho. Uyabhadala umuntu uyayithatha ngaphi? Industry yonke ivalile, ama-graduate ayatekisa ama-doctors akula, ama-doctors ayatekisa ama-doctors. So akula lapho abangayithola khona abantu. Sizaba lokho siphakathi kodubo lololu size sibone ukuthi khona uhulumende lowo uyakuhambisa kanjani.
Hello, okay, ngumnumzana Peter Moyo, kansela wedolobho leHarare, wekhuluma ecingweni leStudio 7 okhona le eHarare. Lokhu sikudaba lunye, siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi uhulumende nguye owehluleka ukuvuselela umnotho welizwe okubangela ukuthi abantu behluleke ukuhlawula imali kamanisipala.
Avele into yakho na phela ibambene lo mnotho welizwe ngoba sihlala sikhuluma nje sokuzonke sithi sina industry nxa efile ngoba abantu beindustry ama also ama business persons eindustry lama companies yeba bavama ukuphuma ukubhadala imali eziningi ezama rate ngoba ama properties abo angathi ayadula umuntu kazana nje khathesi vele kana umsebenzi kuyatshengisela nje ukuthi umumo welizwe kawumanga kuhle lobabona bekhuluma abantu bezaniphethe sithi umumo ome kahle so sekutshengisela vele ukuthi uhulumende laye vele imali elilutshwana ayizuzayo iyabe isibhadala aba izisebenzi sibe ngasabhadala izikwele so uqondani khonokho nje njengo-institute akulungisise umnotho welizwe yikho izinto zibe kahle ngoba uhulumende laye kazama ukuthi angadlalisa imali belokhu bebhotabhota emazweni omgabe bedlala izimali bekhiphe izimali amaweni $1 billion ama-investi angalamsebenzi kulungisiswe izikwele zama-council
manje udubo lona lolu olokusilela kwemali nxa lungaqhubeka lunjalo ubona ungani kuzawonakala njani amadolobho
leyo liqiniso ngoba kade sivele emadolobheni sonjengamareserva ngoba ezinye indawo azilamanzi nxa kungela magedi vele abantu bathwala inkuni kuzatshengisela ukuthi nxa ama-council esesesiwe ukuthi azizi imali ama-services imigwaqo izabe lokhu ibhilizeka sokuba lemikhuhlane eminingi ngoba amanzi nxa emabitshwane imikhuhlane iba mningi kakhulu khona lokuhlanzeka nje kwamadolobha vele kuyatshengisa ukuthi navele nxa yikhonapha eHarare ukuhlanzeka kweHarare kutshene lokuhlanzeka engikubonayo e-Washington be-Berlin ngoba amanzi ngapha amanzi vele kuyaselela amanzi so wenza ukuthi impilo yabantu umumo wempilo yabantu uphambanisheke ngokuswelekala kwezimali ezingena kukhansilo
lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Indlala lokusilela kwamanzi ludubo olukhulu olubhekane lezakhamizi zeBrunaberg eMatabeleland South kodwa ukungabi lesithupha kanye lephepha lokuzalwa lohlupho olwedlula indlala lokusilela kwamanzi kulumango okunengasikuzweni kunompumelelo moyo eseBrunaberg.
Bekhuluma ngemva komhlangano oqoqwe libandla lezaphu emavinkilini eBrunaberg, izakhamizi zesiqintini seMangwe zithi indlala lokusilela kwamanzi bayakubona kodwa ukungabi lezithupha kanye lama-birth certificate kubenza bazibone bengasobantu ngoba kungenanto abayenelisa ukuyenza empilweni. Osakhulayo u-Honest Ndlela osuka komaninji uthe kala sithupha ne-birth certificate abangani bakhe babhubha njalo abantu abangaba ngabafakazi bokuthi athole lezo ncwadi bakude.
Iproblem endayo nge-birth yesithupha kodwa amanye amaphepha akhona ngafile afana nama-birth certificate akababa lomama kwanile but sekunzima ukuthi ngithole abafakazi ngoba abadala babo seGoli kungelwa ngamfakazi.
Umlisa wengulubeni, umnumzana Peter Chuma, uthe kunzima ukuthathela abantwana incwadi zokuzalwa, ecela uhulumende ukuba angenele.
Akula muntu wakwajotsha umuntu, kulo nina uthe siwajona, kulo yise unina siwajona, kathi incwadi uyekhila ngapha ukuthi umuntu enikwe, ngoba akula muntu esake sazotaka ukuthi utshontshele utshontshe umntwana. Manje ngithi ukuthi umuntu usethwele nzima oyagada imali kayikho engumuntu lwano ogada esiya nge-ezizi kumbe eplumtree.
Isakhamuzi seBrunaberg unkosazana Jerry Tadube uthi kunzima ukuthola ubufakazi uma uthe wafelwa njalo le mali iluhlupho ukuthi abantu beye eplumtree ukuyathatha incwadi zokuzalwa.
Kuba nzima ukuthi uthole abafakazi uma kukuthi abazali bathona befaka umntwana esasemncane ngoba lezo zimali zokuthi uhambe ugadise labo bantu obathatha khatshana kunzima lobu fakazi bakhona busebanzima ukuthi uqala ngaphi uyongenaphi.
Unkosikazi Regina Gumede uthe usasemutsha kodwa ulohlupho lokutholela umntwana amzala eGoli incwadi yokuzalwa ethi nalapho besiya ekuvoteni abantwana bazakwehluleka ukubhalisa ukuvota.
Kulilungelo lomntwana wonke ukuthi abe le certificate njalo ekukhuleni kwakhe kwenza ukuthi akwanise ukuvota. Abanye ngikhuluma ngabakhulileyo njengamanje kuzanywa ukuthi fanele siye kumavoti kumnyaka ozayo abange bakuthole ukuvota ngoba kuzithola lezo ncwadi kulobunzima.
Unompilo Sibanda ucele uhulumende uba ananzelele ukuba iningi labantwana abafelwa ngabazali abana ncwadi zokuzalwa.
Ayi mina esayidinda mama birth certificate sibili ngilayo kodwa ngikhalela abantwana bakamama bafelwa ngunina loyise kabala gogo. So ama birth certificate kuyahlupha kakhulu ukuthi lingasincedisa kakhulu kubana la abantwana banjalo abangalabontaba izintandane kakhulu. Loba bangaso zintandane bakhona abanye abaloko behanjwa behamba besiyakhona bethatha izithupha zingalamakhanda uluze izimali ekusendlani ntambama bese ufuna ukuthi ngabe liyasincedisa ukuthi babuye eduzane lapho esikhona ukuthi sizothatha ama certificate lezithupha njengoba uhlelo lokubana sifanele sivote libe khona kaseduzane.
Umnumzana Talent Ndebele uthe laba abazalelwa eGoli balobunzima obukhulu.
Abanye abantwana bazalwa khonapha eZimbabwe bazalwa esibhedlela zakibo khona eBronabek kodwa abazali babo bahle basuka bengathatha ama birth certificate bahamba baye eGoli iminyaka leminyaka kodwa sebeze bakhula sebelabo 18 years bela ama birth certificate laba bantwana sebedinga ama birth certificate kodwa uma besiyazama kodwa abazali bebuya kodwa ogogo bakhona.
Uhlupho lokuthola incwadi zokuzalwa lezithupha ludubo olukhulu eBronabek. Iningi labantu lithi kuzaba lukhuni ukuphatheka kuhlelo lokubhalisa ukuvota kanye nokuvota. Ngimele iStudio 7 iseBronabek, nginguNompumelelo Moyo.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ilizwe leSouth Sudan kalizake libe lokuthula njengoba kwaqalisa impi yomvukela lisanda kuthola uzibuse. Abantu abaningi okumangalisayo sebafa kulelo lizwe, kuthi ke abedlula izigidi ezine 4 million babalika emizini yabo. Lokhu sokwenze ukuthi ilizwe leli libe leziphepheli eziningi selokho kwaqhamuka umvukela owesabekayo kakhulu elizweni leRwanda. Loba nje walobelwana isivumelwano sokukhumisana umlotha ngomnyaka ka-2015 kwabunjwa njalo uhulumende womanyano, konke lokhu kusobala ukuthi akusebenzi elizweni leSouth Sudan. Umnyaka usanda kuqalisa, umongameli Salva Kiir wathi sokumele ukuthi kube lokuthula elizweni lakhe kubekwe phansi izikhali njalo uzakhipha abantu abavalelwa entilongweni abaphikisa uhulumende. Wonke lokhu akuzange kusebenze. Inhlanganiso yamazwe yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ithi lokhu kuqhubekela phambili ukulwisana kulelo lizwe njalo izibotshwa kazingakhululwa. Lokhu kwenzakala kakhulu edolobheni leBagak esabelweni se-Upper Nile State. NgoNtulikazi, inhlanganiso ebona ngezentuthuko e-Intergovernmental Authority on Development kumbe i-IGAD yathi ifuna ukuthi abalwisanayo laba bahlale phansi bakhulume ngodaba lolu kuvuselelwe isivumelwano somnyaka ka-2015. Amazwe agoqela eleNorway, iBrithani leMelika asola kakhulu ngoNtulikazi impi yomvukela yakweleSouth Sudan esithi ikhahlameza abantu abaningi okumangalisayo njalo ibisela muva ingqubela phambili kulelo lizwe.
Alolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika. Intombazana yeZimbabwe ecula iseSouth Africa uDudu Malinga esigqibela ke uhlelo lwethula lamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele indaba ebesilazo kuhlelo lwethula lamhlanje. Unkosikazi Grace Mugabe obimele aye emthethwandaba weSouth Africa ngemva kwekwetheswa icala lokuchaya osakhulayo intombazana eyatholakala ehoteleni labantu bakhe kasayanga emthethwandaba lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, ngilithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.